Ngokunjalo ukwenda kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili inengi labo liyenda emadolobheni kuthi emakhaya kuyabe kuphindwe kabili uma kuqathaniswa lemadolobheni. EZimbabwe isisekelo sombuso kusahluko 81 sithi wonke umuntu oleminyaka engaphansi kwechumi lasifica minemibili ngumntwana kuthi usahluko 26 uthi kumele uhulumende abone ukuba akulamntwana onikelwa ukuba ayende kodwa ukwenda kwabantwana kweZimbabwe kuvame eMashonaland Central noma nje ezinye izigaba zelizwe lazo zisendisa abantwana. USenator Ruth Labode okukomiti yedalela eParliament ebona ngezokuqeda ukwenda kwabantwana uthe baphakathi kokudinga imibono kaZulu ukuze balobe umthetho oqinileyo.
Sesivela eZimba eMashonaland West saya eGqoko eMidlands namhla sibabulawayo sasasemaphisa eMatsau. Kulenye group S2 eBotswana neMashonaland. Hayi abantu bathena asialigneni umthetho lo ukuthena umuntu angangena umntwana angangena emacansini lokutanga endanini. Abaningi lapho sihamba khona bathi ungani 18 years umthetho ufanele ube khona. Konke kulayo kuze kwaba ngani kungono. Abantu ngani into le abayithathi bathetha lula. Bazakhala kusasa selisithena bona abakwazi umthetho lowavela ngayo.
USenator Jasmine Tofa uswele kakhulu ukwenda kwabantwana ethi umuntu wonke kakuthole kungumlando wakhe ukuthi amangalele abazali kunye lezigaba eziyendisa abantwana besasebancane.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala enceda umbeni echadisa umntwana mele abotshwe. Ababazali o anti konke le dombo langikhona mele bebotshwe.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Priska Sibanda uthi abazali baphakathi kobunzima ngoba uhulumende wabathathela amandla okuthi bakhuze abantwana sekulomonakalo abantwana sebezendisa bebancane.
Kesaba le dialogue labo kuma communities bathi bona uhulumende wafika isikhathi wabathathela amandla okuthi bona bakwanise ukuthi bazikhuzele abantwana ezindlini. Wasebanika amandla ka-test recently nge-constitution ka-2013. So into eyenzakalayo ukuthi umonakalo usumkhulu osukhona. I think okunye okudingakalayo ukuthi libuyele futhi phansi abazali bechasiselwa kuhle ngemithetho leyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kwimzwiswa ubuhlungu ukwenda kwabasakhulayo ethi baningi abantwana abaswela imali yesikolo bagcine besenda besesebancane.
Uhulumene iMatabeleland akayikhangelanga especially nxa sikhangele education. Ungahamba emakhaya u-class 7 vele usefundile, the next thing usetshona enkunini labafana asaqhubekeli phambi usekhangelela ukuthi azale umntwana wano-2 ahambe aye eGoli.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthe uhulumende kunye lamakhansili savumela ukwanda kwamabhawa lapho abasakhulayo abagcwala khona babuye sebelezisu ethi lenkokheli zomdabu azibone ukuba ezigabeni zabo akunabantwana abenda besasebancane.
Kulama-institutions apromota isex avunyelwa yini ukuthi kulawo vilawuzi, ivilawuzi iyathatha abantwana, ithi ifuna abantwana between 13 years to 20 years, iyaqhatha ama-waitress. But isuke lapho iyathatha abantwana labana ibasebenzise ku-sexual abuse, ukubanika the ministers that have money. Ababuyela khona bebhadala imali enkulu umnikazi wendawo, umntwana ethole $10, ukuthi kuthole umntwana osaseyiveji.
Ucwaningo olwenziwa yi-Multiple Indicator Cluster Survey ngomnyaka ka-2009 luthi abesifazana abaleminyaka engamachumi amabili kusiya kuminyaka engamachumi amane lasificamunwemunye oyedwa wabo phakathi kwabathathu kwabangamachumi amathathu lantathu ekhulwini baya emacansini bengakafikisi iminyaka elichumi lasificwaminwemibili. Kuthi abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili bayaphatheka kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.